Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Kuganjani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kumbimbitho 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokule mibuzo yokuthi kambe indlela isetshenziswa nguhulumende ukuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balegcikwane lecoronavirus ingaba imqotho na.
Abarentisa khona ukuthi izethekeli zilabe khona lalaba abanezindawo ezithengisa ukudla yibo singathi-ke sebazalahlekela sebeyiphelele independence lena bebaluyiphelela-ke lokuvula kwetrekfe so balahlekelwe sibili kodwa-ke kungasenani kwesinye isikhathi kungasinceda ukuthi kuvikele impilo.
Abanye abafundisi bathi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende elokuvimba imibuthano yabantu abedlula ikhulu egoqela eyokuyakhonza ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus elizweni.
Njengamakholwa abanye bethikholwa ukubana kuyinto enhle ukuvikela impilo zabantu. Xa uhulumende thatha amanyathelo anjengalawo, amathesha amabandla abakholwa kumele bakusekele lokho ngoba bangaphelelwa ngabantu.
Owayengumsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Joe Biden uqhubeke enqoba umnumzana Bernie Sanders kukhetho lokudinga uzamela ibandla lama-Democrats kukhetho lukamongameli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokule mibuzo yokuthi indlela isetshenziswa nguhulumende eyokuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balegcikwane le-coronavirus ingabe imqotho na kulandela ukutholakala kwesizalwane sakwelebhilitane ukuthi silegcikwane khona eZimbabwe lingabonakalanga leli gcikwane. EleZimbabwe belithumezela igazi kwele-South Africa ukuthi lihlolwe igcikwane leli kwaze kwathi ngenyanga kaZibandlela ilizwe laqala ukuzihlolela lona lodwa. Kuze kube lamhlanje ilizwe aliyila ngitsho lo yedwa oseke watholakala eligcikwane leli eselibulele abantu abedlula inkulungwane ezidlula isikhombisa i-7,987 emazweni atshiyeneyo umhlaba wonke jikelele. Kodwa okwenzakala kusizalwane selebhilitane sokudale imibuzo. Indlela yokuhlola igcikwane leli umhlaba jikelele ivele isidale imibuzo eminingi okubangele ukuthi elimelika lithi aliyifuni indlela isetshenziswa ukuhlola igcikwane leli ethiwa yi-PCR test. I-PCR test yathiwa isetshenziswe umhlaba wonke jikelele ngumanyano we-World Health Organization. Kodwa ugatsha lwezempilakahle olwemelika solusungule indlela entsha yokuhlola abacathengelwa ukuthi balegcikwane leli. Kambe bengaba begcwele abaligcikwane le-coronavirus eZimbabwe kodwa bengazi ngoba kungahlolwa kahle. Lo ngumbuzo olokhu ungaphendulwa ngamazwe amaningi omhlaba ngesikhathi igcikwane leli limemetheka ngamandla. Kodwa eZimbabwe abaningi bancoma uhulumende ngokumisa imibuthano emibili emikhulu, owe-Independence lombukiso weZimbabwe International Trade Fair, ngoba bekuzaba lokuthelelana kwegcikwane leli elithelelwana kalula. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Edwin Ndlovu, usomabhizimusi wakobulawayo olilunga njalo lebandla le-MDC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Njengabahlali bakobulawayo siyawamukela khona lokho ebezasiphathela i-corona abantu abazabuya-ke lapha-ke kobulawayo ukuthi bazotshengisela-ke impahla zabo-ke nge-trade fair. Ikanti labazabuya-ke belanda independence bebezabuya le-corona bevela ezindaweni zabo. Sithi thina hayi kube linyathelo eliqondelelo nalelo ukuthi kukhansilwe lokho. Lanxa nje kwezomnotho sikhangelele ukuthi abantu bakobulawayo baluzile kakhulu, abaningi besebeqalisile kulungisela izitende zabo e-trade fair, abanye besebeqalisile-ke ukuthi impahla abazwana njengisa iphepse konke lokho ke akusasebenzi ukuthi imali yasebeyilahlile ke aye asozwe sayisebenzisa ngoba iphepse ingasozibe khona kodwa ke ngomumo khona iqinisweni ngokwazi ukuthi lizwe limenjani akulamithi kabe nelithi khona ukudiagnoza ukuthi khona i-corona ikhona kumbe kayikho kuqondileke ukuthi ke hayi kumiswe ke inhlelo zonke lezo ezihlanganisa abantu abaningi ezetrepsele ngoba kuzavela abantu abatshengiseli abazotshengisa bebukisa impahla zabo zivela emazweni akhatshana sinanzelele kamazwe e-Asia njengabo-China yibo vele bese bebukisa kakhulu keZimbabwe yibo ilizwe njalo kudabuka khona ke corona leyo mbona ngani hayi inyathelelele liqondile sibili
umkhosi we-independence celebrations
Yeah, I'm quite independent. You know, the Lava Valendauri, Avarentisa Corner, which is a Tegel is the corner, the Lava Valentin Towers, Tegisa Wusha. He was an active Savas and Ashley, the Lucille, Independence Day, and they were doing Tele like a woman, like a church. So, Pala Shay, the city, the water, you want to send an investment capital, not in the city of PLAP. I told a little man, what I remember, the Villa Shay, like a Zimpido Gavantavan, Ovilawa. Sithinga ngokuningi kuqondile ukuthi ke zimise lezo nhlelo lanqande sikhangelele ukuthi abantu bazaluza lapha lalapha kodwa ke hayi ukuthi zimise inhlelo lezi kuqonde kakhulu
liyamtshayela ihlombe umongameli Mnangagwa ngesinqumo sithetheyo lokunye okuningi-ningi athe kuze nqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus
singeke simtshayele ihlombe vele lokungekho okunye bokumele akwenze kumbakutsho ngaphandle kokwenza khona lokho ngoba ke siyananzelela amazwe wonke singathi vele yena ugcine sekopa okwenziwe ngamanye amazwe asiyoqalile sikubona ukuqalisa eMzantsi Afrika uhamba kwamanye amazwe amaningi nje bemisa imidlalo bemisa ke imbuthano yabantu abaningi laye-ke wasesithi ngcono akope ke angene khona lapho
lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu usomabhizimusi wakoBulawayo njalo elilunga lebandla le-MDC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abanye abafundisi bathi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende lokuvimba imibuthano yabantu abedlula ikhulu egoqela eyokukhonza ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus elizweni. Umongameli Emerson Mnangagwa wazise izolo ukuthi imibuthano le ayiseze ivunyelwe okwenyanga ezimbili ezilandelayo. Uthe njalo umbukiso weZimbabwe International Trade Fair, iZITF, kanye lomkhosi wokunanza ilanga likazibuse ebelimele liqutshelwe koBulawayo ngenyanga ezayo isidluliselwe phambili. Umnangagwa uthe bathethe amanyathelo la emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus lanxa ungakafiki eZimbabwe. Kodwa umnangagwa uthe izikolo kazisoze zivalwe. Sixoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla othi lanxa ewamukela amanyathelo kahulumende kunengi okusamele kwenziwe. Ukwenqabela umkhuhlane lo wona ususabelele abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa emhlabeni jikelele.
Njengamakholwa abanye besikholwa kubana kuyinto enhle ukuvikela impilo zabantu. Xa uhulumende thatha amanyathelo anjengalawo amachurch amabandla abakholwayo kumele bakusekele lokho ngoba bangaphelelwa ngabantu ngokukhuluma kumbe ngokukhangela nje izinto. Lokho sibili mbona ngathi ukuthi kumiswe imbuthano yinto enhle eqondileyo.
Selizakhonza njani pho, lizaluphatha njani lolu daba?
Engikwaziyo ukuthi amabandla amaningi, yebo kuhamba abantu abalapho kumakhala ekhukhwini abaningi, kodwa vele iningi labantu bakhona ku-WhatsApp la kubo ama-SMS, labo abakhona kulabo makhala ekhukhwini ngibona ngathi bangaxoxisana bakhethe lezifundo baqhubelane lengoma nxa belazo, bazenzele inkonzo zabo nje ezindlini emzini yabo, baba balutshwane kodwa-ke nxa bengabelana inkonzo yalolo suku kumakhala ekhukhwini kuyafana nje lokuthi bakhonzile. Singakhohlwa phela ukuthi ukukhonza vele akuyi ngobuningi babantu, kuya ngenhliziyo yomuntu, ngoba ekugcineni indaba iphakathi komuntu oyedwa lonkulunkulu wakhe. Ngakho ngibone ngathi bangaqhubeka nje abantu bezikhonzela ngendlela zona lezi, bekhuthaza nalaba abanelisayo ngabomakhalekhukhwini njengoba ngisitho, njengoba sisenza nje okwakhathesi.
Amanyathelo kahulumende la libona sanela yini? Lingathi ayasivikela isizwe?
Kangazi ukuthi angenela yini, njengoba nje lelizwi ukuze lihambe ebantwini belingakafiki ukuthi anibezwe nge-coronavirus le. Lokuthi kambe uhulumende konke akukhulumayo kuza kweneliseka yini ukuthi ezibhedlela abantu bazabalakho ukuthi bahlolwe umkhuhlane lo? Silazo yini izinto zokusebenzisa ukuze sinqabele umkhuhlane lo nxa usuthe wasishaya? Kanti njalo abanye besibona ngathi vele yena uhulumende uphuzile ubehlaleleni amanye amazwe ethatha amanyathelo okwenqabela kusabalala komkhuhlane lo. Lapho kuba nzima kakhulu Nkomo, bana uhulumende wakhe ukuthi uyakhulume ngomlomo kodwa phansi laba ungelalutho. Siyaphunga ukukhuleka nje ukuthi nxa abantu bangavikeleka, kodwa hhayi asiboni yibo ungamisa abantu ukuthi bayelaphana ungathi abantu benzele okulalokhu. Kodwa nxa sekuthe kwafika-ke engqivele sekungenile, ngoba lolwazi lulutshwane basebantwini, uzawuzaxwaye omunye impilo kobulawayo, omunye efolosi, omunye eHarare, kwaze kwaqedakala. Yena usephongulandela ngombono wami okwenziwa namanye amazwe labomakhelwane. Leyo-ke yinsindabaphenduli sizabona, kodwa-ke uhulumende wakithi ube ngathi asifihlela ulwazi njalo lokuthi nxa kufuneka into njengezambatho zokugqoka laloko okufaka emakhaleni lani lani, kambe kuzakuba khona yini? Ngoba akukhulunywa kuphela nxa sekunomkhuhlane, kumele kwenziwe indlela yokwenqabela ngezinto langemithi langabe yizimota langabe yini okumele kube khona. Hayi lapho kulukhona bonakala ukuthi uphuzaphuzile.
Lo-ke ngumfundisi Thandeko Zintimkandla obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseGwanda. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzakwakha ikolishi edolobheni lePlumtree. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumphathintambo wezemfundo yaphezulu uMnumzana Amon Murwira ongaqambanga ukuthi ikolishi leli lizaqala ukwakhiwa nini. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga ongezwa kuhle emzimbeni usuke elizweni ngesonto ngendizamtshina yokuboleka eyandise ukusetshenziswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa elubhekise kwele China ukuya kwelatshwa. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi omela iNorton edalela ephalamende uMnumzana Themba Mliswa uthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube kumele achiye umsebenzi ngoba sonke isikhathi engavula umlomo wakhe isisindo semali siyawohloka. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ke ezandleni zenu linabalaleli bethu kumilayezelo elithumezela lona ku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lenzeke imilayezelo yenu ibe mfitshane ingaze abamide, njalo lingathuki, likhulume kuhle, silikhulume lisakha. Siyabonga.
Za Sanibona ni basakazi ve Studio 7. Mina ngufanda moyo komnyama esigabeni kokoma kwama village kondolwani ward 9 bakhulela. Plumtree ulilima west. Ya, ngiyazizwa indaba ezikhulunywa lapha. Uyinto balulekile, udriver ube lesikhathi sokukhangela ukudriver ukuze impilo zabantu zibe lula. Ye, ukuthi udriver ebeseqala ukuhambe nika abantu amatshintshi, ebalana namatshintshi, khonoko kudala ingozi. Kakhulu isikhathi esiningi, uthola udriver sebhikisana lo muntu ogibela iteksi. Hayi, mina uwindi ngiyathi awulu right. Ngibuye futhi ngithi umama lwana okhuluma izolo laphana coronavirus isijeziso samazwe aphetsheya o-America. Hayi, umama lo uyehlisa isikhundla sabo, isithunzi sabo mama, ngoba akafanelanga akhulume kanjalo. Yiko lapho besuke umama betiko laba bathathelwa phansi. Akafanelanga umama lo mpela, akalunganga isikhundla sakhe uma esithatha ngale ndlela ukuthi uzade kulungisa ilizwe ngokuthi akhulume ngomkhuhlane omubi kangako osatsha noma ngubani. Nathi sikhona apha emakhaya siyawuzwa ukhulunywa hayi umama lo, hayi hayi engakhulumi kanjalo, siyaxolisa mpela, hayi uma ngikhulume kabi, kodwa hayi ungani mina mbonangani ululazo mama. Ngiyabonga Studio 7.
Basakazi, basakazi, linjani ntongamile inkomo sithandekile Chris Gande. Hayi thina siyaphila mani, thina siyaphila. Eyi sithanda, ngithanda ukuphawula nje kancane ngalo mkhuhlane ucoronavirus lo. Eyi hayi khona kathina vele bengicela ukubuza ukuthi kathi lo mkhuhlane eChina Street, eChina bona babedlela nomalulwane kambe bengadle izinanakazane into ezingadliwa. Kubheka kwamanje ukuthi lo mkhuhlane khathesi uhlasela leveni lombhani. Hayi bantu bakethi yazi laba bantu asazi ukuthi khathi ngabantu abanjani mani. Phengela nto waqala ngakhathana le but okwamanje sukhona busulunguzile i-Africa khona. Eyi ngithanda futhi ukubuya mphawula loo ndotwa mkhothi mchunguri ndotwa mbani. Mama lo mane yazini ukucabanga ingqondo bekusicabangela kwesinye isikhathi engathi yena uma esidle esutha nemoli yakhe elo sizo lokuthi kwesinye isikhathi uzayelatshe ekompulizela abantwana bezimbabwe. Ngiyithi thina abantwana bezimbabwe esakufaka kwesinye thina isikhundla. Namhlanje sithi i-America bufanele bachezwa ngoba bafakile izimbabwe kwi-sanction. Ebekukhula mane ngumuntu omdala mane bekukhula. Ngibe sengicela la kuyena lo abantu ngu-president uMnangagwa. Siyazi ukuthi ngo-April kule independence kuke kume kancane lokho kwesinye isikhathi into zokutshona kuthiwa kuyavuthwana. Sike siphephe nje kancane emkhuhlaneni lo ngoba lo mkhuhlane khanye nganawelapheki singaphele ezimbabwe. Lo okhulumayo ngolokuphahla phansi khona le ndaweni yasemagosini but okwamanje ngisehabron kule Botswana. Ngiyabonga basakazi be-Studio 7 ngida unkulunkulu engangenela mani. IZimbabwe iphephe lamanye amazwe, uNkulunkulu angenela afake isandla sakhe. Ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7, lenjani lonke. Asibonge kuqala uhlelo lwenu luhle, luyasikhuthaza ukuthi silalele. Izolo bengizongena kuhlelo lwe-Life Talk. Bengizothi mina, uyabona, abe kuthiwa izano ihlakaniphile, ya-adopta i-Rand, yilo ebelizosiza ukwenza ukuthi abantu iZimbabwe ivuke phakathi. Manje ngase belethe ukuthi abanye bathenga ngamabhondi, abanye bathenga ngama-US dollar. Uyabona ukuthi baxabanisa abantu, abantwana bomuntu ekhaya eliwa. So manje inkinga yokuthi abantu bezano ba-proud ngento abangenayo. Awufanele ukuthi nje izano ungayibona ukuthi siyehlulekile. Icela iSouth Africa ukuthi hayi iSouth Africa sicela usiphe irandi lakho usifundise lokubusa ilizwe bekuzaba ngcono. Ngiyabonga ukhulumayo ngumpofu. Amen.
Njani balalela bahle bakaStudio 7 abasebenza bahle bakaStudio 7 themba niyaphila la ikhona khona ngapho ngaseMelika. Ye, lo okhulumayo ngintwa nenhlabathi bakwena ukhuluma naye uJohn. Osenhliziyweni wami bakithi mina engikukhulumayo njalo engikushoyo enginethemba lokuthi bonke abantu mpela abaseZimbabwe ngaseRhodesia kakhulu abangamphakathi njengangifuneka. Lize lakithi bakithi mangibhekile mina ukuze nje ngiphumelele kube nento engcono mhlawumbe engahle ibambile. Ngabe kuthiwa kithi kunogovernment laphana kungenamadzodze lawana khona esiwabonayo asebenza ngobudzodze esenza imikhuba eshiyeneyo ngoba labona abantu okuthiwa yigovernment mina ngibabona nje beyizigila mkhuba. Ngaba yisikho lokho ngabe kuya ngami ehlangane nje bekebe kukhulumisana nama-opposition party wonke kakhulu i-opposition eyopoza ngokuqinileyo efana naleyabathi-DNC. ngihlale ngena kuthokazi nabo sapho uhlale phansi nyawo dala ya njengamadoda yabona amadoda amawutakuse emakhaya njengoba nje lisithaka kithi siyakusho phela ukuthi bathokwehlula amadoda kuyabhikwa laphana ngithi nje ezimbabwe sobehluke ukuthi kuthiwa izani izovusa iyavusa akunanto eyivusayo ayazi into eyenzayo into ekhona yokuthi basebenzele ezikhwameni zabo yikho mna bengicela ukuthi ngabe kuthiwa bayake bezwane indaba behlale phansi bekhulume into yokuqala nje ukuze ilizela kithi intombini ekhulume ne-South Africa ifake irandi kulelani lizwe kube nemali uyabona uma kungaba nemali kuthe ezimbabwe sokunemali sokusebenza irandi yikho abangaqala ukuthi noma beqamba unankava ngoba sehlala esemoyeni yena inyoni ithi inyoni le ma ihlala emoyeni iphapha noma ihambi siya kuphi kuthiwa kunani kunani fike ikhulume ukuthi hayi icela ama-investors wabe azo-investa kithi.
Lawo ke ngamazwi enu balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Hayi siyaxolisa asoze senelise ukuthi siliphe uhlelo lolu kuFacebook kunsukwana ezilandelayo. Siyaxolisa kakhulu. Okwamanje ke sesikhangela ezivela ngapha kweMelika. Wayengumsekeli kamongameli welizwe leMelika umnumzana Joe Biden uqhubeke enqoba umnumzana Bernie Sanders kukhetho lokudinga ozamela ibandla lamademocrats kukhetho lukamongameli. Kukhetho lwenziwe izolo ebusuku ezigabeni ezintathu ezibalisa iFlorida, i-Illinois le-Arizona, uBiden unqobe uSanders ngamavoti amaningi kakhulu okokuthi akusathandabuzwa ukuthi ozamela leli bandla kukhetho oluzenziwa ngenyanga kaLwezi ngubani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Umnumzana Raphael Mthombeni osedolobheni leTexas ngapha kweMelika.
Hayi kuloko nje mina ngikubona kwami sekuyikuphongwenza okuka Bernie Sanders ukuthi abelokhu iqhubeka nje lapha lalaphana ngoba ngendlela ukhulu uVice President avuke ngayo kwabafileyo angikhole ukuthi angaphinde afe futhi ngoba angithi sike sakhuluma ngaye laphana sesingathi siyasabela ukuthi akusena lutho ozaphinda lwenze besiya eSouth Carolina. Kodwa-ke ngendlela avuke ngayo amademokrasi esefaka amakhanda ndawonye ngemva kwakhe angiboni ukuthi kusekhona okunye ukubuyela emuva. Uzathatha lesi sicoco sokuba yinomini yamademokrat uBiden.
Manje umbona njani nxa esemisane loTrump? Ubona ungani ngubani onganqotshwa?
Ngibona ngathi uTrump ule nhlupho eziningi ezedlula ezikaBiden nxa sokufika lapha khonoko kungumkhuhlane kumtshayile kakhulu ngoba yela ikhadi lakhe akade libambile kade etshakala ngalo bekuyilonele le-economy. Ngalo lelo khadi le-economy zelikhanya selikhadi selingaphansi esikhwameni yakhe, angiboni ukuthi angabuya amgabhele kangaka ngoba lapha sokuzamiswana ngokuthi ngubani okhanya e-presidentially ongakhokhela ilizwe lela likhuphe kuloko sokuyikho khona. Kodwa ngibona ngathi uBiden angaba le-chance kukho lokho ukuzipresenta as presidentially lo muntu ololwazi lokuthi ufuna ukwenzani abe senqoba lanxa ezathethiswa Robert Wayne number 2 kodwa ukuza kwehlula khonapho ambona.
Manje ubona ungani engakhetha ubani ukuthi abe ngumsekeli wakhe umnumzana Biden? Sike sezofanisela ukubana engakhetha umuntu wesifazane.
Ningazi-ke khonapho ukuthi angabe ekhangele ngaphi kodwa-ke ingxenye angathi khonapho ku-Warren kumbe aye kulo usisi wase-California loyana okwagijima laye kumbe lo usisi wase-Minnesota ukubopajo.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika edolobheni leTexas ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekhona le eTexas.
Mnandi ingoma kaMaster KG Jerusalem isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, sitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kodwa ke kuFacebook hatshi asisadibani njalo kunsukwana ezilandelayo, siyaba sidibana nje emoyeni erediweni. Hayi siyathi
sixolisa kakhulu ngalokho kodwa ke ye indaba zizaqhubeka ngizizwa khonapho emsakazweni wenu ku Studio 7 libe losuku oluhle igama ngu Chris Gandhi.